Emcimbini lo okade useSlobela kukhunjulwa labo abayi-11 abacatsha ngesikhathi segugurawundi ngo-1985 bekulabantu nje abalihlekana ngenxa yezinto ze-COVID lezi, ikakhulu bekule muli ezakhonapho ezalahlekelwa yizihlobo, abantwana abafelwakazi nabafowabo balabo balahlekayo. Ubaba uMotsi nguye okade engumfundisi lapho unike ilizwi. Izakhamizi ngathi imuli zakhona lazo lasezinika ithuba zokuthi bekhulume ukuthi kwahamba njani lokuthi bazwa njani, almost 40 years after incident le, belokhu bengakatholi ukuthi bezwe ukuthi ngabe kwahamba njani. Abaningi abakhulumile lapho bebekhala nje ngokuthi bona abakufunayo ukuthi bangathola amathambo ezihlobo zabo, kumbe bazi lapho izihlobo zabo ezalahlelwa khona ukwenzela ukuthi labo bephosa ilitshe. Ngokunjalo hayi ngathi umdlalo, kumbe ngithi asukube ngasomdlalo, ngithi kona umkhuleko lo, kumbe isikhumbuzo lesi sihambe kahle kakhulu. Akula nje ngisho into ephambanisileyo loba nje sikwazi ukuthi ilitshe lelo kade kumele livulwe bese litshontshiwe, kodwa konke kuhambe ngendlela kade kumele kuhambe ngayo.
Zona izakhamizi zithini ngokutshontshwa kwelitshe leli?
Izakhamizi ngathi zidane kakhulu, ngoba abakhulumileyo bebesithi bona sebele minyaka phosiyon eyi-40 bengelaso isikhumbuzo leso, bengazange bahlala imfa, bakhalela labo abacatshayo. Bekulithuba labo elakuqala namuhla ukuthi behlale njengemuli zonke ezalahlekelwayo, bekhulume ngendaba le. Kibo indawo le ekafakwa kumeyinti plaki le bekuzaba isikhumbuzo lapho kade bezafika khona bekhala nxa becabanga imuli zabo, befike labo bebale ukuthi akwakulobani lobani. Kodwa-ke akusenzakalanga, ngoba isitha suke-ke safika santshontsha iplaki le. Bakhuluma njalo ngokuthi khona nxa uhulumende weZimbabwe engayisuye owantshontsha laba abalahlekelayo, kwezinziwa kuyini ukuthi khona isikhumbuzo leso sitshontshwe, ngoba bathi bona ukutshontshwa kwesikhumbuzo lesi kuyatshengisela ukuthi kulokwenza lo hulumende weZimbabwe ongafuniyo ukuthi into le ikhulunywe. Yikho ebuyile kumbe ethuma abantu ebusuku ukuthi bezontshontsha i-memorial plaque le. Bakhulume njalo abanye izikhulume ukuthi khona bayezwa kukhulunywa nge-national reconciliation lokuthi abantu bexole, kodwa abantu bazaxola njani into ezinje ziloko zisenzakala? Bazaxola njani ababonelayo bengazange babuya baxolisa? Omunye esinye isikhulume sithe khona sona sizaxola nxa labo abenze okubi, labo abantshontsha izihlobo zabo, bengaphenduka bebatshela ukuthi bona izihlobo zabo bazisa ngapi.
Bebebaningi nabantu abahambileyo njalo kade bekhuluma ngobani amagama abo, njalo lokuthi izihlobo zalabo ababulawayo khonapho kade bekhunjulwa bezikhona na? Nxa kade sikhona ungasitshela ukuthi bezisithini?
Abantu bebaningi, phose ama 30 something ukusiya kubo 45 khonale, but njengoba nje ukuthi khona uhlupho kade lukhona lapha these days kule COVID eZimbabwe, i-maximum number abantu engabakhona emcimbini ngabantu abayi 50. So lalabo kade be-organizer belungiselela uhlelo lo, kusobala ukuthi abantu abazafika lapha abamelanga bebe yi 50, ngoba besazi ukuthi mhlawumbe uhulumende angabakhangela esebezama ukuthola excuse yokumisa umcimbi lo ngokuthi abantu bebebaningi. Kumbe Mrs. Khumbuzo lesi sithi sebeqise inani labantu elivunyelwayo emhlanganweni. Abantu kade bebuyile laba bebekhona, abantu bebhejhu likaZulu ofuzwayo uGifford bebekhona njalo, umfundisi, ngikhulume ngomfundisi uMotsi, ubekhona uF Ncube laye okhangelela lezi izinto ezamalungelo abantu, bebekhona njalo ngathi imuli eziningi mhlawumbe out of four abantu bonke laba bebekukhona nxa maybe imuli ezimbili kumbe ezintathu ekade zingekho, but abaningi bakhona bezimuli lezi abantu abacathayo bebekhona emcimbini lo.